Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lijolo njani mtokazi omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngomgqibelo mhla ka 17 Mbimbidlo 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli wakwele South Africa usefikile eZimbabwe. Kulabantu abakhonona ngokuthi unkosazana Dokozani Kuphela abanye bakhe kabasavunyelwa ukusebenzisa amahofisi ebandla le-MDCT.
Ihofisi ye-MDCT yakubulawa ngeyomuntu wonke ngelunga lonke le-MDCT kungakhethelekile ukuthi lelo lilunga libona ngayiphi indlela kundaba eziyabe zisethekulini.
Odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi weleZimbabwe.
Laba abantu esizama ukukhulumisana labo ngabaluqakathekisi lolu daba njalo kabaqhubi kakuhle lowo msebenzi.
Umnumzana Nelson Jamisa uthi kumele umnumzana Robert Mugabe avotele ibandla le-MDCT.
Siza mamachisa ngokula izenzo
Kushungo, for the first time Mugabe is going to vote the opposition.
Owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uzavotela ibandla eliphikisa elibusayo okokuqala empilweni yakhe lonyaka.
Sizalethulela lezemidlalo zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usefikile kwele Zimbabwe lapho ohlangane khona lamhla lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ababili labo baxoxe ngokuvuselela ubudlelwano bamazwe la kwezokuthengiselana ezombusazwe kanye lezokwenzakala emhlabeni wonke jikelele. Umnumzana Khusela Diko isikhulumeli sikamnumzana Ramaphosa uthi kukhangelelwe ukuthi Mnangagwa lomongameli wakwele South Africa bazaphuma lezinqumo zokuthuthukisa amazwe la.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Abasekela unkosazana Dokozani Kuphe sebesole kakhulu isinqumo sedalele High Court esokuthi akumelanga ukhuphela abanye bakhe abangahambelani lecelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa basebenzise amahofisi ebandla le-MDCT kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bathi kuyamangalisa ukuthi abalandeli bakaChamisa abakhokhelwa ngumnumzana Gift Banda kobulawayo bancediswa yinkampani yamagqwetha eyemathonsi Legal Practitioners elubudlelwano lomnumzana Welshman Ncube obambisana loChamisa kumanyano we-MDC Alliance. Uncube ngomunye weziphathamandla zomanyano lo osufake uChamisa ukuthi ancintise kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa lonyaka. Umnumzana Witness Dube, umcebisi kamakhuphe, uthi akulamuntu olamandla okuvimbela amanye amalunga ebandla ukuba asebenzise amahofisi ebandla le-MDCT. Uthi kavumelani lokwethulwe ngubhanda kulandela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba.
Ihofisi ye-MDCT yakubulawa ngeyomuntu wonke ngelunga lonke le-MDCT kungakhethelekile ukuthi lelo lilunga libona ngayiphi indlela kundaba eziyabe zisethekulini zixoxwa ngabantu ebandleni le-MDCT.
Baningi abalombono onjengokaDube abathi kubi kakhulu ukuvimba amanye amalunga ebandla le-MDCT ukuthi asebenzise amahofisi ebandla leli. Osakhulayo unkosazana Thando Gwinji laye usole ukuxotshwa kwankosazana Khuphe emahofisini ethi sekusobala ukuba uyaliswa loba nje ibandla le-MDCT lisephula isisekelo salo sebandla.
Sisuke sizibuza ukuthi indawo kaKhuphe yona sesekhona yini ku-MDC njengoba esebhanwa emahofisini. Umsebenzi wakhe awenze yonke le iminyaka le-MDC wona usukhanyelwa njani?
Abakucele likaChamisa bathi umthethandaba wenze kahle ngokuxotsha umaKhuphe labanye bakhe emahofisini ebandla le-MDCT. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efincube uthi kudingakala ukubambana ngoba ukuvalelana phandle kuba isibonelo esibi okulakho ukuphazamisa impumela yokhetho olulungiselelwayo.
Ukulwa phakathi kweMDC kusangabanga ukuthi abantu bagcine bengayanga voter bevotela inkululeko yabo. Kusengabangela ukuthi abantu badinwe ipolitiki. Kuqakathekile ukuthi bakhuze izinhliziyo zabo ezidonsela umunye nganxanye umunye nganxanye. Babuthane basebenze ndawonye.
UChamisa loMakhupe balwela isikhundla sikaMuyi uMogentswangirai loba nje ibandla leMDCT selithethe isinqumo sokuthi uChamisa nguye osengumongameli walo njalo uzalimela kukhetho oluzayo. Kodwa ke uMakhupe uthi nguye okumele abe ngumongameli weMDCT ngoba wakhethwa ngabantu hathi nguTswangirai. Ngimele iStudio 7 wobulawayo. Ningu Anastasia Ndlovu.
Umnumzana Nelson Chamisa uthi kumele kuhlolisiswe umbuqazwe weground. Wethule lokhu lamhla edolobheni leKwekwe lapho bekulomhlangano omkhulu womanyana weMDC Alliance ukukhankasela ukhetho oluzayo. UChamisa uphinde wathi kuyahlekisa ukuthi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uzavotela lonyaka esekela amabandla aphikisayo. Uthi ufuna ukuthi avotele ibandla lakhe.
Chisa mama chisa?
Chisa.
Gukula?
Yebo.
Izenzo?
Gukula.
Kushungo, for the first time Mugabe is going to vote the opposition.
Wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uzavotela ibandla eliphikisa elibusayo okokuqala empilweni yakhe lonyaka. Sengimcele ukuthi avotele ibandla leMDCT ngabuye simele kakhulu.
Chisa mama chisa? Gukula?
Yebo.
Izenzo? Ezoko?
Ngake ngakhuluma futhi ukuthi sizaba labo umakhale khukhwini abajiphileyo. Abantu bathi sengikholisa kakhulu kuhulumende womanyano. Silombono ophakeme kakhulu. Okwamanje ngike ngakhuluma ngokuthi kumele kube lama bullet trains. Bathi sokumele ngibotshwe ngoba ngikhuluma ngama bullets. Hayibo, bengikhuluma ngesitimela ezigijima kakhulu.
Lo ngumnumzana Nelson Chamisa obekhuluma lamhla emhlanganweni omkhulu weMDC Alliance eGwegwe. Usenjalo icelele MDCT elisekela unkosazana Dokozani Khube liza kuba lomhlangano eAmphitheatre kobulayo kusasa lapho lizahlafuna khona indaba ezijeneyo ezigoqela elakusasa lalelicele. UChamisa laye ukhangelelwe ukuthi uzakwenza owakhe umhlangano weMDC Alliance eGweru. Sixoxe lomncedisi kaMagubhe umnumzana Witness Dube wasichazisela okuningi ngomhlangano lo.
Umhlangano lo omkhulu uyabe use-amphitheatre kobulawayo kusukela ngo-10 ekuseni kusiya nje ngezikhathi zemini yantambama. Uzabe u-addresswa ngumama udokotela uKhuphe, umkhokheli webandla le-MDCT ngokusemthethweni esingathi nguye u-acting president we-MDCT. Kanti njalo kuzaba nezikhulumeleli ezivalisa ubaba uBhebhe, u-national organizing secretary, lo baba u-Obedi Gutu onguye onguye usomlomo we-party.
Likhangelela ukuthi kungena abasekeli bebandla abavela kobulawayo kuphela kumbe la kwezinye indawo.
Umhlangano lo uqoqwa ekuqaleni ubungumhlangano okade ubizwe ngabantu abachayiwayo ngamhlalokuyana kobulawayo. Besenza umhlangano wabo semthethweni, basebethola ukuthi abanye babaleke umhlangano ungakapheli. Basebesithi umhlangano wabo bayafuna ukuthi uphele ngendlela ababehlele ngayo. Kodwa-ke ngokwenzakala kwezinto, ilizwe selihambe lamemetheka okungangokuthi nje uZulu wonke ufise ukuthi asukume abuye kulo mhlangano. So singumhlangano okuthi akusavinjelwa muntu, akusabizwa ozwayo, ofuna ukubuya emhlanganweni uzabuya. Umhlangano lo usemthethweni, imvumo iceliwe emapholiseni, amapholisa athembisa ukubana azabe ekhona ukuthi abone ukuthi kuyaba lokuthula, akube lodlakela, kuyabe sibili kulo lakho konke okumele ukuthi ngabe kuyayenziwa esasikubone ngembe eBoren noma ngapi lapho okulabantu abaningi khona.
Umnumzana Witness Dube ngumcebisi kaNkosazana Thokozani Khuphe ubexoxa ecingweni lontukameni komo weStudio 7 ekwabulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi osokwenze labo mongikazi benze okufanayo endaweni ezijeneyo kwele Zimbabwe. Abanye abantu babikwa ukuthi sebedinga uncedo enyangeni loba nje bebalutshwane abenza lokhu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ukukhalala umsebenzi lokho sokufaka impilo kaZulu esimeni esibi ngoba iningi kaliselatshwa ezibhedlela. Ekuqaleni inhlangothi zama outpatient departments yizo ebezivaliwe ukuthi odokotela abakhulu abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi bebenanza abantu abagula kakhulu abaku intensive care unit kanye lalabo abakade befika ezibhedlela begula kakhulu. Isikhulumi sabodokotela abangaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Hospitals Doctors Association, uDr. Mxolisi Ngwenya, uthi lokhe beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi. Uthi uhulumende akazimiselanga ukubalalela.
Saka 15 March sihlangene labameli bakahulumende abavela eHealth Services Board. Abaphuze kulo mhlangano ngamakhola amathathu sibalindile. Befika lapho basebekhuluma okungayisikho bethi bona basinikeza inani elifika $5 ngekhola elilodwa. Sabatshengisa amaphepha atshengisa ukuthi basinika $1.50 ngekhola. Sasesuka sangasuthiseki ngenxa yokuthi nxa lithi likhuluma labantu bekhuluma into ezingasizo kakula kukhulumiselana okuhle. Basebesithi bazahamba bekhangelisisa. Bebuze ngamakhola amabili emhlanganweni bafikile njalo beqhubeka ngodaba lalo lonolo olokuthi basinika thina imali engange $5 ngehola. Sathi likhangelile na amaphepha. Lokhu kusizondisile ngoba kutshengisa ukuthi laba abantu esizama ukukhulumisana labo kabaluqakathekisi lolu daba njalo kabaqhubi kakuhle lo msebenzi.
Abantu abalezihlobo ezilaliswe esibhedlela sempilo bathi kungcono ukuthi bayegulela ngekhaya kulokuthi balahlekelwe impilo bese sibhedlela ngenxa yokuswela kuncedo lwabodokotela. Unkosikazi Siphiwe Ncube uthi khathesi isibhedlela sesifana lesilindo sokufa.
Strike lesesikhona empilo sasisenza sicabanga ukuthi sikhiphe isigulane sethu lathi siyezigcinela endlini sibe sizikhangelela ngoba kulanto abayitholayo esibhedlela khona ngale udokotela akabuyi ukuzobabona ukuthi abanike itreatment esabe sikhangelele babe phongu bagcina khona ngale le bill lalo likhwela.
Umnumzana Thomas Sithole isakhamuzi sakobulawayo obegulelwa ngunina uthi bamkhiphile esibhedlela sempilo bayamelaphisa kubodokotela abazimele bodwa.
Thina besigulelwa ngumama sihambile sibili esibhedlela sikahulumende khona lapha empilo kodwa kasilutholanga usizo ngenxa yokuthi sibona ukuthi kakula ngenye indlela sasesiya kulama private doctors.
Abongikazi labo bakhalele umsebenzi izolo kodwa iStudio 7 yehlulekile ukuthola imbono yabo. Isikhulumi sabo umnumzana Simangaliso Mafa uthe angeke akhuluma ngodaba lolu ngenxa yokuthi balokhe bephakathi kokuxoxisana lohulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje sisecholojo lapho izakhamizi ezikhala khona ngobudli emasimini. Sixoxa lwake wamela lesi sigaba etalele parlamente umnumzana Believe Gawule. Ngiyakwamukela kuhlelo babu Gawule.
Ngiyabonga kakhulu Ntungameli.
Akusitshele ngobudli osobulihlasele kangaka ziyakhala izakhamizi eziningi.
Umumo wakho namuzi okokathesi. Abantu bebelimile sile kumangalisayo. indima zabo zenzana zakuqala zonke abazilimayo zakushabalala zonke. Kwasekuthithi ke lokhu kwalingelwa muva lezila muva sokuthole amabele amaningi abantu balima kakhulu inyawuthi lamabele lawo ana-otshweta labonyawuthi lawo. Bebalekele ukuthi indawo yakithi vele ayenzi kakhulu emunjini. Kodwa ngokunjalo nanku ubudli bezinyo inyoni. Abantu sebetshona emasimini, abantu abasasebenzisebetshona ukuxotsha inyoni. Inyoni zakhona sezitshaye zathinkita aqalile amabele eseseluhlaza. Okutshengisa ukuthi vele abantu sokubakhiphile emasimini yindlala enkulu kakhulu emangalisayo. Indlala edlila imidlala enjengayibona kumnyakalwano ophelileyo. Kodwa indlala yakho icatshile kayikhanyi ngoba abantu babona ngani kuluhlaza kuluhlaza abana kodwa inyoni sezitshaye zathinkita emasimini. Uhulumente uzamele ancedise kakhulu ekudleni lapha. Kungabi nomuntu ozabulawa yindlala. Kodwa sicela lalaba phela abancedisayo ama-NGOs lawo abekwazi ukuthi lapho esigabeni sekuletshole ukuthi sinendlala enkulu ezadinga ukuthi sibili sibe lokuncediswa ukuze sikhuphukele kulwana umnyaka omunye olandelayo.
Kukuziphi isigaba zetsholotsho kahle kahle lapho elihlangana khona lalolu dubo?
Ngathi isigaba sonke setsholotsho akulandawo lapho kungalanyoni khona, akulandawo lapho kuthi endlulu eline khona ngcono kwaba ngcono kwezinye indawo ekuqaleni ngalo. Akuyafana manje uma wonke etsholotsho uphosa ukuhambelana.
Siyake sibone kwesinye isikhathi nxa izakhamizi zithe zahlaselwa yibudli kanjalo, ezinye zicina sezivuna amabele engakavuthwa. Kuyenzakala yini khona kwetsholotsho?
Kuyenzakala sizintingameli ngoba kathesi sikhuluma sinje. Indlala isikhona ezigabeni, indlala ibonakala ngani mntingameli? Ibonakala kakhulu nxa ubona abantu sebeqashe ukuthenga impuphu, bonke sengabathenga impuphu, sebephila ngempuphu emakhaya khona. Atho uhle ubona ukuthi indlala sihlasele. Ngokunjalo abantu bona bazaqala khona kokuzima khona koluhlaza bahle bekungenele emasimini babuthayi babuthenzisi. Ngokunjalo futhi uhulumende eholisa ukudla, uholisa kathese izalukazi lamaxhegu okwesoswa welfare lokwana. Ukhetha abantu abalutshwane nothela imizi engu-15 kuphela abantu abatholayo phakathi kwemizi eyi-100 and something. So ngokunjalo kuyamele kubuyelelwe futhi laphana Nkomo ukhangele ukuthi kathese isimeni lesi esisayekileyo abantu bonke vele sebeyendlala, abantu sebelamba. Kungabalwayo ukuthi batholile, kubalwe into yokuthi wonke umuntu uyalamba. Abantu bancediswe ngokudla ukuze bakhuphuke beyefika kumnyaka lwana olunye olandelayo.
Ihlobo kodwa belike ladobha yini kancane?
Abanye balizwa kuphela nelizwa bazange balibone lona ihlobo.
Uyatsho ukuthi abantu abaningi sebephila ngokuthenga impuphu ezitolo. Ibiza malini yona? Asithi i-50 kg kumbe ama-20 kg?
Uyathola engxenye i-50 kg. Abanye besithi ama-$30 lapho transport bahambisa khona ngale phansi. Abanye njalo kuthiyana kuthiyana hamba kuthiyana ndekezigaba.
Hayi, akuphosele ukucina baba uGawule.
Njengabantu bethole bevile ndlala lo nyaka kodwa sikucela ukuthi uhulumende angenele ancedise abantu ngokudla laba-NGOs. Njalo kungakhethwa abantu ngokuthi umuntu ngwaliphi ibandla, ngwaliphi ibandla. Hatshi, ukudla kakuphiwe wonke umuntu, kungakhathalekile ukuthi umuntu ngwaliphi ibandla. Okuqakathekile ukuthi abantu ngabantu beZimbabwe bonke bamele bephile, bonke bamele bethole ukudla. Akula muntu omele eswele ukudla ngokuthi uphuma kulolu hlangothi kumbe uhlangothi lolwane. Kuqhubeke kunjalo nje imizi yonke amasala kangeni abantu baphile.
Elimqotho lelo baba uGawule, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga.
Ngiyabonga kakhulu mntukameli.
Lolobe kuluhlelo lwezemabhandleni sixoxa lowake wamela isigaba setsholotsho edalele ephalamende umnumzana Believe Gawule. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke ntukameli Nkomo. Okwamanje ake sizwe ukuthi usithandekile Mhlanga usiphatheleni kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxalo nkosazana Magodo Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women of Zimbabwe Arise, iwoza isicobongula ezomnotho welizwe. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Oqala ukuthi uthole imali yona ebhanga uyisebenzise, either ikhokheshwa kumbe yaswayipha, imali ukuthi uyibambe ngesandla iyahlupha noma usuthenga umthanyelo nje phandle abayilayo vele ku-ecocash banitshwane ngoba imisebenzi kayikho sikhuluma nje ngakho lamhlanje kuseni silabanya amakhosikazi sixhobisana ebotswana kumbe south africa into ongayithenga ngabo-R30 ngapha uyabuyithenga ngabo-$15 $14 ama-standard pads e-south africa uyakwazi ukuthi uwathenga ngabo-R19 siyakuthi wona ufuna ikhwalithi engakanani lapha uze uyithole i-cheapest uyayithola ngabo-$4 siyakhona so sikhangela into ama-basic things anjengobo cooking oil abanjengorayisi ompuphu kongekho lokhu ungani i-US dollar sayazi ukuthi i-US dollar sesiyithendile sesiyiravazile yaba yafana nale-bond nawenti into yangkhona i-$20 bazatshethi ngebhondi $25 ibhondi belingena kwathiwa liyafanana le-US kodwa hayi nxa besenze njalo bakutshethi ngoba ngithuna iyawoda out of the country ibhondi kayiphumele ezweni isikweleti abantu kuyashuleka abalesikweleti esikolo ngoba ngakhangela isekelo sombuso welizwe sithi kona imfundo kumele ngayara i-eze ngalaphansi i-basic education kodwa abazali bayakhe bezeqhubela phambili befondoka ezindlini ngimanhle nje lapho amaloja axoshwa uzothaa ufile 7 months angabhadali asuke umnikazi wendle akhiyisikweleti aye kwendawo isiphithiphithi
akuzange kube lobubelo lokhu kwangena uhulumente kamongameli Mnangagwa njalo lile themba yini kula amanye amabandla ezombusazwe
angibaboni beguqula umnotho welizwe silathemba kuMnangagwa silathemba ngoma-opposition akhona kathi sibonke basevalweni ungakhangela athi uhulumente khona la usevalweni ngoba sekune-opposition ukuthi inzani phepha bayahluthulekana sebefocase kakhulu ngibona ukuthi kade vele kwenzakalani bagcina izikhundla zabo ukhangele i-opposition ngapha layo iyagijime iyala kubonakali bayachayana kunje lathi njenganhlanganiso sidalukhuthaza abantu ukuthi ilungelo lokuvota ebese kuthi ngingavota kuyadala mehluko bani uyehluleka lokuthi la ukumtshengisa ukuthi hhayi kulo mehluko lo so i-vota party izaba khona kakhulukazi elizweni wathe kungena uhulumende lo egcotshwa wakhuluma ilanguage esizisayo yamalungelo oluntu kodwa simangele ngeviki 2 weeks ago sibona njengenhlanganiso ewoza umkhokheli wethu umqondisi wethu uJan Williams ekuthiwa i-Summons ele case ka-2016 but iviki yonke lekhe besigijimela i-court izolo sithone e-court kodwa ungananzelela charge eyahamba yafika e-constitutional court yabethona silelungele lokutshengisela lokwenza konke ama-presidents lawo ama-cases lawo so besizibuza izolo sithi kathi sokusenzakalani nxa sesibaphikisa umthethandaba ongunomkhulu uJan wayebothe ela-other 10 members kodwa bamisa labantu ecina babasamananga basamona yena so siyakunanzelela ukuthi nxa ubuya i-elections ngiyakhangisa ngo-2008 ngikhathi ama-elections ngaboshwa ngavalela ejele inde-17 others kwathiwa ukuba kwethu ngaphandle kuyaphambani sizokhetho ngoba sikhuluma kakhulu siyavula abantu that was ngo-2013 again ngama-elections ngangu-situation room ngizosembizo zothatha ngidalongo umonakalo ngaphi ngathonywa ngasekhothi so ngesikhathi sama-elections khanya kanjengewoza kumele sibe sisemakhothi esona isikhathi ukuze abezombusaze bagxile abantu bakhuluma amanga bavayolethe abantu kungelaloyeto ovula umlomo and lokubuhlungu ngathi sikuthi ona ngakhangela lamanye amazwe nxa ekhangele izimbabwe balokhu bekhuma ngokuthi kulo tshentsho kubeinguquko yinto esahlala sikhala ngayo njengewoza ukuthi inguquko is not about removing Robert Gabriel Mugabe it's about removing the entire system that is in place ukuze abantu babe loku-enjoy amalungelo abo sibili
kukhona yini elikwenzayo ukuthi litshengisele uhulumende ukuthi kunenge okukhathaza abantu kunenge okukhathaza abesifazane
ya kunenge kakhulu esikuqoqayo kathi sisayenza lokho nokuthi compile sikhangele kuloku lihlelo lezemfundo kulelo hlelo lamalungelo kulelo lokungasebenzi komthetho nezinye into nje esizathi ukuthi mase sibhoboka emgwaqweni sibhoboke ngakho emalangeni nje amadizayini kukhona okunye okungasebenzi kuhle komthetho esifuna ukuthi singene ngakho
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Magodo Ngamahlango isiphathamandla senhlanganiso yeWoza asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
sawanga kuluke sithandekile Mhlanga utshone kahle Wezemidlalo iqembu leChicken Inn linqobe eleDynamos 1-0 lamuhla kumdlalo weCastellaga Premier Soccer League oqala walonyaka. Amanye amaqembu adlale kanje. Bulawayo City FC 2 Jabongo 0, Ngezi Platinum 2 Herentals 0, Yata FC 2 Bulawayo Chiefs 2. Kusasa ke imidlalo ime kanje. Iqembu le Highlanders lingilana lele Black Rhinos, ele Capes United litibana le Harare City. Kuthi ke iqembu le Shabani Mine lizangilana lele Triangle. Silenhlahla ukuthi ke silo mnumzana u Kenneth Ndebele umqondisi we Castlelaga Premier Soccer League ukhona kona pecinweni. Baba Ndebele utshona njani?
Ngiyasole bathu utshona njani?
Asitshone kahle sibili. Akusitshele sibili imidlalo siqalisile. So kuhambe njani namhlanje izimbabo yonke?
Hayi sidlaliwe namhlanje kuzadlalwa ke eminye kusasa. Ngibona nisesiqalisile akusisele okunyongane kungasihlupha phambili okusihlupha siyakuqondisa.
Ye nxa sukhangela imidlalo yankona njani uke wabukela omunye wabona ukuthi hayi nxa sesiqathanisa la lo mnyaka ophelileyo kungani kungcono kumbe kungani kuyaphansi kume njani?
Hayi hayi amaqembu belungiselela ngibe lethuba lokubona umdlalo omunye nzazama ukubona omunye kusasa. Hayi imbonane kuright.
Ye nxa sukhangele ke singathi ke babandebele ukuza hamba njani kuyaphela nini imidlalo yonke leyi? Lapho yakufika khona ibaphethelwe nisebeni
hatha kuceda kushouthi ngolwezi ikwesikhangelele khona ukuthi iyabe siphelile yonke.
Nxa sokubuya ke khonoku kwe-sponsorship ke kume njani Ndebele?
Hayi lokho esiyena leyana elijayele iCastlelaga Premier Soccer League.
So singathi iqembu liyanqoba liyathola imali engaka akuphonga i-breaker down njengamafutshane.
Hayi ngazi abawinile abaphezulu baye bethole $100,000. Imali eningi kakhulu le.
Imali ehlabusayo sibili?
Ye, imali ehlabusayo kakhulu.
Ye, siyabona ukuthi kujala ukuba lodlakela. Lo nyaka enkundleni lapha lizakwenza njani ukuthi kungabi khona khonokho?
Eyi, into engani iyakhathaza leyo dlakela. Sike sahlangana la maqembu wonke. Sabiza abakhokhelo chairman lalaba abaqondisayo amasiwo amaklabhu ngolesine la ngolesihlanu sithole sisonke sizama ukubonisana ukuthi sikwenze njani. Okunye sikwenzayo khona ukuthi sicela babukele ukuthi behambe bebukele imidlalo yenguqu okodlame lokhu bethiyane lakho. Into esikhuluma ngayo njalo nje izisuku zonke noma nje besila umhlangano izolo la kuthange. Lakho lokho sisilazi siqamla mthetho siyabonisana lamaphoyisa siyabonisana lalabo singanama security officers amaqembu. Ngiyethemba ukuthi sizaba lobungcono ngokuxoxisana labanye bethu asebenza labo ukuthi sichiyane lento le eyodlama.
Baba Ndebele siyakwazi ukuthi sikukhiphe endaweni lapho kade sithi ubambeke khona. Sibongele kakhulu kumbe ufuna uphosele ukugcina sibongele baba.
Hayi engikucela kakhulu kubalandeli bemidlalo wethu eCastlelaga Premier Soccer League ukuthi bebuye ngobuningi babo bekhuthaze lawa amaqembu abasekelayo bekhuze nje laba abanye abangani baye befuna ukuthi bengafika bephambanise. Ngiyakwazi ukuthi kuye kwaba lenkulumo zokuthi engxenye ngoNompembe labo sesikhulume labo aba athi silabo emhlanganweni abaqondiswa noNompembe labo bathembisa ukuthi sebelaye icommittee yabikhangela ukuthi onompembe benza njani bebahlolisisa kungaba lensolo insolo kanompembe iclub eyesolayo yiyo ebhala incwadi itsho insolo yayo. Akula muntu ongamisa umdlalo ngokuthi ucaphukele unompembe abe sejikijela kumbe sechaya. Okwenzakalayo ukuthi ungakwenza lokho ngelangu zakhutha ubusuchaya wakho umdlalo weqembu lisupportayo kumbe njalo even yena ureferer somuntu ukuthi uphokuthela sijikijela amambodlela eground silimazayo. Kuqakathekile ukuthi kwazakale kamhlophe ukuthi iqembu elitholakala lilo eliyenza udlame liyathathelwa imiklomelo. So akuncedi yekelana abakhokheli bamaqembu bebe yibo abaqondisana le nhlupho ezihlangana namaqembu.
Siyabonga kakhulu Ndebele ungathina kusasa.
Sibonile ba.
Okay, bye bye. Silo baba ke ubekuthemba Pindi lapha ecingweni. Bekuthemba kunjani baba?
Ngiyaphila kunjani kithi?
Ngiyaphila kakhulu. Umdlalo yalo nyaka uyibona njani mfowethu ngamafishane sebeni? Isikhathi sesiphelile.
Yalo nyaka mina ngibona ukuthi izoba imidlalo emihle kakhulu futhi echisayo uyabona. Kodwa mina bengithanda ukukhuluma kakhulu ngeqembu le Highlanders ngoba ngibona ngathi uMadindi idinga yabafana abancane kakhulu okokuthi zibika ngeke siyithathe intezo.
Hayi wothi ke sizakhuluma ke later ngibona zani isikhathi sesiphelile mzawami. So ke nizaxoxa lawe mbayimbayi. Singakehlukani ke nanzi indaba ebezikhokhela namhlanje umongameli wakwele South Africa usefikile kwele Zimbabwe. Odokotela baqhubekela phambili bekhalela umsebenzi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalomhlanje olivalisayo uNkip Stube.
8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.